Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 22 kuNhlolanja 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanye abarepresented respondents bathi khona khona bafuna imali ekadimedi ifakwe, so i-court yasisithi hayi hamba nini kedu ngisindaba zemali.
Umthethandaba we-Supreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lwamalunga awe-CCC aphikisa amabandla amandla okubaxoshisa edalela ephalamende akamnumzana Sengezo Thabangu ozithi ngunobhala webandla leli.
Izibambano lezi ezinhlalo esizifakileyo, esinye simele abantu ababulawayo, esinye simele abantu ababacashisayo, esinye simele omama abarethwayo.
Abenhlanganiso eibhethu likaZulu bamanyele lenkokheli zomdabu, amabandla ezombusazwe, abe nkolo, inhlanganiso ezizimelele loZulu ukwakha elinye ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazwe wegugrawundi. Sokuludaba egudwini okuzenelwa libandla leZANU-PF elithi lifisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni okwehlandla lesithathu i-third term. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu oweSupreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lwamalunga ebandla le-CCC aphikisa amandla okubaxotshisa edalela ephalamende akamnumzana Sengezo Thabangu ozithi ungunobhala webandla leli. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amalunga la ehluleke ukubhadala imali efika inkulungwane ezinhlanu $5,000 edingakalayo ukuthi lwahlulelo lolu daba kulumthethwandaba. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Udaba lolu luza ngemva kokuba umahluli we High Court uJustice Munamato Mtebetsi wanquma ukuba uThabangu wayele mvumo yokuxotshisa amalunga e-CCC edalele ephalamende. Lokhu kwenza ukuthi amalunga la alufake eSupreme Court bephikisa ukuxotshiswa kwabo besithi ngabamazi uThabangu. Kodwa udaba lolu kalusatholiswanga namuhla ngoba abahluleli uJustice Elizabeth Gwawunza, uJustice Antioneta Gubaba noJustice Alpheus Chitakunye bathe idale labo kalizange lithole inhlawulo efunakalayo. Elinye lamagqwetha amela uThabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi amalunga awe-CCC azikhanzinge ngamafutha abo.
Sokho sidinda ndawonye.
Kodwa igqwetha elimela amalunga ebandla le-CCC unkosikazi Amanda Ndlovu uthi kwaba lokuphazamiseka kwendlela amagqwetha lawa akhweza ngayo udaba lolu.
Abanye abarepresented respondents bathi khona khona bafuna imali ekadimeli ifakwe, so i-court yasisithi hayi hamba nini kedu ngisindaba zemali.
Unkosikazi Ndlovu uqhubeke esithi sebezamelela lokho okuzacelwa ngamalunga e-CCC. Lokhu ukusekelwe ngumnumzana Jameson Timber okhokhela elinye icele le-CCC. Okuphume edaleleli kutsho ukuba lokhu kumisiwe ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende udaba loluze lulungisiswe yimthethwandaba yaphezulu. UThabangu waxotshisa amalunga edayele ephalamende amaningi kwaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections awavinjwa lidale le-High Court ukuba encintise ukulandela okwacelwa nguThabangu. Icele le-CCC elahlanyukelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okwamanje selikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube labanye ababili lakha phansi kukhetho lwama-by-elections kwanqoba endaweni eziningi eleZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu bamanyele lenkokheli zomdabu amabandla ezombusazwe abezinkonzo inhlanganiso ezizimelele lozulu ukwakha ilitshe lesine lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi. Bahle bathatha leli thuba ukuphatha umthandazo wesikhumbuzo wabantu abagongodwa livio lebutho ele-5th Brigade elalilolongwe kwele North Korea, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Minyaka yonke mhlaka 21 Nhlolanja kuba lombuthano okunanza abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi oqoqwa ngabe ibhethu likaZulu. Izolo kusungulwe umsebenzi wokwakha ilitshe lesine lokulungisisa elinye elabhidlizwayo ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa duzane lalapho okwabulawa abantu abaningi eBhalakwe. Umabhalane we-ibheji likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa kabanzi ngomsebenzi wabo wokwakha ilitshe eBhalakwe.
Izibambano lezi ezinhlanu esizifakileyo, esinye simele abantu ababulawayo, esinye simele abantu ababacatshisayo, esinye simele omama abarethwayo, esinye simele ithotsha, esinye simele imizi yathiswayo.
Evula okusemthethweni ilitshe eBhalakwe, unduna ngwemnyama Fuyane ubonge inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ngokuzobakhumbula esithi iningi labanye abalele eBhalakwe ngabasuka endaweni ezikude.
Abantu laba abadlula la abazange bekhethe ukuba la limile khona phambi kwenu ukukhuluma la azange likhethe ukuba la.
Umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Sibangilizwe Nkomo obesembuthanweni lo ubike ukuba abasuthiseki ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe wegugurawundi.
Thina siyizaphu sifuna ukuthi izaphu eyiwabulawe lwabantu ibe ihlezi la, induna ihlezi la, owabulala abantu bezaphu lamaNdebele labezipra ehlezi la, yikho lapho kungaqala khona indaba.
Ilunga ledale lephalamende usenetha Nonhlanhla Mlotshwa uthi abadlula kikho kusasebuhlungu emdenini wabo labo bakhangelele ukwakha ilitshe lokukhumbula izihlobo zabo ezanyamalaliswa ngesikhathi sombhuqazwe.
Izani yankolodi ukhathazile lungu abamthathayo udade wabo kamama ugogo wami uMakhanya waze wahamba emhlabeni ukhathazile lokho engakatshela ukuthi ungaphi. Ukhathazile was carrying a 3-month-old baby when she disappeared yena lo babo mntwana.
Isakhamuzi seBhalakwe unkosikazi Sithembiso Dlamini uthi kubuhlungu ukuphila duze lengcwaba labantu abaningi abangaziwayo kibo.
Ngikhale zingaphakathi nyembezi ngiyakhala umalume ngoba kangikwazi ukuthi wayema.
Sehlulekile ukuxhumana lomnumzana Nick Mangwana umabhalane omkhulu obona ngwethulwa kwemibiko kanye lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikaMnangagwa ngoba bebengadobhi omakhale khukhwini. Sixhumane lelunga ledale lephalamende omela isigaba sephelandaba Chabalala umnumzana Joseph Chuma obike ukuba akulanto embi eyenziwe inhlanganiso ye-ibheju likaZulu eBhalakwe concentration camp izolo. Umnangagwa okuthiwa waphatheka kumbhuqazi wegugurawundi usanda kukhulumisana lezinduna ngohlelo oluzaqhutshwa ebantwini lapho okuzabuzwa ngokwabehlela ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alusoze luqhutshwe ngemfanelo. I-5 Brigade yabulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 emathebeleland le-Midlands kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika umnyaka ka-1985. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBhalakwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kule nkampani yakwele China esebenzele Zimbabwe ehlawuliswe ifind yamadola aseMelika angamakhulu ayisikhombisa i-$700 ngumthethwandaba ngemva kokwethesa icala lokusebenzisa amagagasi okuxhumana ebulanjini be-internet awenkampani ye-Starlink yona elokhu imelele ukuphiwa ilayisensi nguhulumende. Abatshutshisi bathi iziphathamandla ze-Sunhee Mining Company esebhindura zephule umthetho we-Postal and Telecommunications Act. I-Starlink inkampani yesizalwane seMelika umnumzana Elon Musk exhumanisa abantu nge-intanethi isebenzisa ubungcitshi bakulezi nsuku obe-satellite. Le nkampani siyafaka isicelo sokuthi ivunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe. I-Starlink siyaphiwa imvumo yokusebenza emazweni angomakhelwane afana le-Mozambique, Malawi, le-Zambia, lapho isizalwane zeZimbabwe ezithenga khona ama-dish lama-router okubamba amagagasi. Bakhona njalo abawathengisayo ngaphandle komthetho eZimbabwe. Lanxa inkampani yakule China le ibotshelwe ukusebenzisa i-intanethi ye-Starlink, icala elilotshwe ngabatshutshisi ngelokuthi itholakale ilo msakazo weradio ongala license. Sibuze igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole ukuthi uthini ngalolu daba.
Ngingathi Chazo uyindatshana okade ukhuluma ngendaba yena leyo, kodwa ukuthi i-statement engisibonileyo besinani sikhuluma ngokuthi abakho license as a radio, not i-internet. So angiyazi ukuthi i-relationship ye-radio ne-internet ihamba njani. Kodwa kungasenani kule nto engani iyaphazamisa ngendaba yetali ukuthi indawo bengafuni ukuyi-register eZimbabwe, ngoba nxa sikhangele i-internet esilayo yona le vele ikhona kathesi, i-internet engani iyaxegaxega. I-Starlink ungahamba kwamanye amazwe uthi uyayisebenzisa ungakhangela i-speed sayo, i-speed sibile esingani siyacaca. So sine-system yokuthi siprotecte khonokho esiyabe silakho, noma khonokho esiyabe silakho sizama ukuprotecta, kuyinto nje oyibonayo ukuthi hhayi laye kufuze kudonswe amasokisi kwamanye ama-internet providers esilawo nalawa.
Uyatsho ukuthi icala eletheswa linkampani ngelokutholakala isenza umsebenzi wokusakaza i-radio station ingelamvumo kahulumende, kodwa icala elikhona ngelokuthi linkampani ibisebenzisa i-internet service yenkampani le e-Starlink elokhe ingakaphiwa ilayisensi. Kungaba kuhamba njani khonapho? Livela ngaphi icala le-radio station le?
Well, angikwazi ukuthi amagqwetha ayo inkampani le avume njani ukuthi i-charge yona leyo njengayona leyo ibe i-charge esetshenziswe ku-Starlink, ngoba kimi sibili liyana kayisiyo khonokho akade bekhuluma ngakho. Well, but angina my instructions ku-Starlink ukuthi ngithi ibanjwe ngendlela le kumbe ngendlela leyana, kodwa nje into engithe ngiyikhangele nje ngabona ngani into engani incwele.
Umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube sesike samuzwa esithi i-Starlink kumele iphiwe ilayisensi yokusebenza eZimbabwe, kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe. Kungaba kusenzakalani lapho?
Well, ngiyenge ngazi ukuthi uhulumende ucabangani, kodwa ongani into nje ongani uyabe uyikhangele ukuthi liyabe zama ukuthi aprotecte wona la ama-internet providers esilawo. La ama-internet providers esilawo nalawa yiyo engithi hhayi ngama-internet providers aqhulayo. Kuyaxega i-internet yabo iyaxega. So i-competition enjenge-Starlink rest assured ukuthi ingangena. Konke lokho okunye okukhona lokhu lami nginje ngiyachiya, ngiyakuchiya ngeku-Starlink.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Umongameli Mokgweetsi Masisi udla amalahle ngemva kokuba amalunga edalela ephalamende yelizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha hathi ingwalo zamapasipoti. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kwele Botswana.
Khuluma edale lephalamende ngolwesibili uMasisi uthe kuyayangisa okwenziwa amalunga edaleleli ngoba ikhandela phansi ilizwe kanye labantu beZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi uMasisi ebhekane lamalunga edale lephalamende okwakuqala lokho kwakhulunywa ngemizamo yokuthi kubekwe eceleni ukusetshenziswa kwengwalo zamapassport ezizalwane zakwele Zimbabwe lele Botswana nyakenye. Ubezonde egwane unwabu uMasisi edale lephalamende.
Ile harumana leba Namibia haiskiri kwe khantsi hela ka gore ke maZimbabwe la ba khetholla la ba nya
silohlelo lofanayo lele Namibia kodwa lizangelitsho lutho lingabi lenzondo lobandlululo ngenxa yokuthi ngabantu beZimbabwe. Siyakwazi ukuthi inengi lenu khona phala iqhatshe abeZimbabwe okungekho emthethweni.
UMasisi ugcizelele ukuthi inhloso yokumisa kokusetshenziswa kwama-passport ikukhuthaza ukuthi abeZimbabwe bangene eBotswana okusemthethweni ngoba kusaziwa ukuthi kibo ukuthola ugwalo lwe-passport kunzima njalo kuyadula. UMasisi okhulume kabanzi phezu kwalolu daba etshengisela ukufuthelana uthi abantu beBotswana kumele belahle umkhuba wabo wokhandela phansi abantu beZimbabwe.
Ukatswa osaba batle etlare o sena go tsena mo pusong ga o ka tsena o tla ba kuba mme ebile bontsi ba lona le rutilwe ke maZimbabwe le rutilwe ke maZimbabwe.
Uma lingabafuni lizabaxotsha lina uma lingangena embusweni. Abanye benu khonapha bafundiswa ngabantu beZimbabwe njalo balezihlobo eZimbabwe kodwa khathesi selibambuluzela lizenza abangcono.
Omele idolobho leFrancis Town edalelwe ephalamente umnumzana Winter Mulutsi nguye othinte isiluku sabonelo lovu ngokuthi kungani uMasisi egijimisa ukuthi abantu beZimbabwe bengene obuningi ngokususa ukusetshenziswa kwengwalo zama-passport. UMulutsi uthe uma uhlelo lolu lungaphumelela kutsho ukuba uhulumente wakweleBotswana usizanakelela kakhulu izizalwane zamazwe amabili esijwe kuqela leleZimbabwe.
Abajete njaka intsiana ami tautona etare lekana
ngikhathazekile ngoba imali ephuma esikhwameni sikahulumende ayinyeke yasenela thina labantu beZimbabwe ngoba bezagcwala lapha.
Kodwa abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnzana Cosmas Sibanda bancoma uMasisi ngokumanga kufisayo besithi abaluphikisayo loluhlelo kumele bancibilike.
Uyazama umongameli uMasisi khona azalakho kungumkhumbulo omuhle.
Udaba lweZimbabwe yilo olusegudwini lufike edalele ephalamente yeBotswana ngesikhathi indlule iphakathi kokuhlaziya ukwabiwa kwemali yesizwe e-national budget yomnyaka ka-2024-2025. Noma nje kulabanye abaphikisa lolu hlelo lokusebenzisa isithupha konke kukhomba ukuthi luzaphumelela ngoba lufuqwa kuma-ofisi amazwe omabili aphezulu okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMasisi. Ngingumqondisi Dube owendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Sokuludaba egudwini okuzanywa ngabanye kubandla leZANU-PF abathi bafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni okwehlandla lesithathu i-third term. Isekelo sombuso welizwe siphawula ukuba umongameli engabusa okweminyaka elitshumi kumele engavunyelwa ukuncintisa kolunye ukhetho. Kodwa abeZANU-PF bakhanya befuna ukuguqula konke lokhu babise lo Mnangagwa esikhundleni aze aye kugoqanyawo. Abacubunguleza imithetho abazimeleyo bathi iZANU-PF lakho ukuguqula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe ezivimba uMnangagwa ukuncintisa, kodwa ibandla elibusayo libikwa lilakho ukusebenzisa iPhalamende ukuguqula iziqondiso lezi ngoba lilamalunga amaningi edaleleli. Kodwa kungani kalila bantu abeneleyo edalele Senate? Isekelo sombuso sikubeka sobala njalo ukuba kumele kwenziwe i-referendum ukuze kuguqulwe isekelo sombuso welizwe. Konke lokhu kusezandleni zebandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwa inhlanganiso ye Freedom Alliance. Unkomo usungula lolu daba.
Umole ikhulwe ngabanye abakubandla beziphocela ngoba ade besemhlanganweni wethu webandla leZANU-PF ikuzikhulumela lokhuyana. Kodwa phela uma labo kule ndlela abayibonayo ukuthi nangu umongameli ukhokhela ngendlela enhle, labo bengamalunga ebandla balemvumo la ukuthi batsho ukuthi hayi madoda, ukubona njani ukuthi umongameli ngendlela adonsa ngayo adonse afike lapha, kumbe uma iconstitution yethu isivumela iyamvumela ukuthi simfake lapha, asilochala leliyana ngumbono. Kodwa kubandla leZANU-PF akukahlalwa phansi ukuthi singathi ukukhulunywa ngakho into esesingaxoxa ngayo, yinto nje umntu abantu abazi-expresselayo. Kodwa sibuye siyithathe ukuthi ma abantu bebandla leZANU-PF bekubonta ukuqakathekile ukuthi kube ngaleyo ndlela, akula nto bavimbelayo ngoba nxa i-constitution ibavumela kufanele bakwenze.
Khonapho-ke baba Nkomo, siyakuzwa kakhulu, siye kubaba Ncube. Ncube, uyamuzwa uyakhuluma lapha, kodwa siyakwazi ukuthi vele kungaqala abatsha besithi umongameli bamfuna, ilizwe lonke liyaqala ukuthi hayi lathi siyamsekela kuqhubeke kunjalo igcine buyela futhi nalithini ngakhona
lokhu kungumhlolo kodwa ongamangalisiyo babuduka inyoka iyatshengisa ukuthi ikhasi layo lelebilikuyo ngelinjani ikhipha ibuyela khona pana kumgaba umgaba ukhitshwa nje ngendlela efana layo naleyo njalo ethunywa njengoba sibezwa bekhuluma la abakhulumileyo ayiqali inkulumo le babudube bayathunywa labana bona babasha kuthi ehambani liye kuthi bebesenza njalo kumgabe kuthi hayi kuthi umama lo baba kabangene babe yizikhundla yakhumbula uGrace Mgabe esiba nguwe uMess League oba ngumkhokheli yinto vele eyezana bathunywe bona bana bana njalo bazancintisana lo lalo efuna ukuthi kuthiwe lami ngikhonapha bese ngisiza ubaba uDube ubaba uNkomo kanti umuntu esikhundleni uphuma ngoba ezondwa kumbe uphuma ngoba isikhathi sakhe sesifikile iyekelani baba uNkomo ukwenza izinto ngendlela e-wrong lenza engathi liyalungisa izinto zenze zokubusa likhipha umgabe kodwa lihamba ngenyathelo likamgabelo yana okuyinto embi kakhulu ezilayo lingabantu abadala yenzanini indlela into ngendlela eqondileyo oba uMohati ngabantu abadala laba ngeke bayekhuluma ixoxo kaligijimi nje egumeni kungelanto ekhona kukhona okukhona okubi elizama ukukupheka yes
yes ubamba umlomo babankomo hayi lapho ungani kuyaphosa nzima ubaba uNcube
yeah ubaba uNcube into engamtshela naye ukuthi baba Ncube isililo sakoNcube asikhalwa kuNkomo lapha sikhuluma thina izinto zethu njengeZANU-PF ezibonakalwa zifunwa ngabantu beZANU-PF ayikhona ezifunwa iFreedom Alliance kumbe ubani thina iconstitution yethu nxa isivumela thina asibuzi komunye umuntu sibuzana singama-comrades ukuthi lapha sikubona njani ukuthi wena suzabe ukuthi kwena ngabe lithelathi lathi lathi ususitela singurefri njengobani ngoba lalilibandla esikhuluma ngalo libandla elinama-supporters libandla elabalandeli yibo abakufunayo imajority and uma bethe bawufuna yikho kho loko uzahaye ukuzenzakala singatshelwanga ngobani uthi enzane kanje thina ibandla ezanu-PF ama-members yitho ofanele sivumelane kukho kodwa omunye umuntu uma ungasiwe wethu wena ungakuzwisisa ukuthi uhamba njani awufanange ukuhluphe yikho nzithi isililo sakoNcube ma singakhalwa kuNkomo
Ncube nathi udaba
ye kuyadanisa kakhulu ukuzwa abantu bekhuluma njengobaba uNkomo into angayinanzeleli ubaba uNkomo yikuthi njengoba ekhuluma ngokuthi isililo ngesako zanu ayisiso sako Freedom Alliance khona kuyana abakwenzayo umthelela wakho vele mubi kakhulu ngoba masikhuluma ngomnanga kwa sikhuluma ngomuntu ongupresident welizwe osefuna ukuthi abuse loba usengakutshintsha ngoba ngiyamuzwa usengathi uhamba ngohlangothi lokuthi ade hayi ngokwezanu kuphela ayisikho kwezanu kuphela ngicabanga ukuthi umbusazwe uzwisisa kahle ubaba uNkomo yikho vele even nxa kuyikuthi umuntu awukho ebandleni lakhe kodwa liyamkhangela ukuthi umuntu lo lisikhundla alazo yisikhundla esilomthelela kuye wonke umuntu oyabe ekhona so into le abayenzayo loba bengayitshintsha bathi kuzanu then ozabe esiba ngupresident welizwe esezanu khona ukuzanu kwaphana abe sedonswa ngamatomu yini edonswa ngumnangapha akuvumi khonokho kwinto lokho ku-2017 ubesenzelwayo ngomunye umbuzo omkhulu walo nxa kufuneka izinto zenzakale ngendlela naleyana ezazisenzakala ngayo
ye baba Nkomo sazamuza umongameli lapha esithi yena kungaphela isikhathi sakhe uyasuka kuphela ngoba wayengalasifiso sokuthi asale
azi into amalisayo anti lapha sikhuluma ngephathi eyokhulumayo anti kuzangenwa phela kuma-elections ngaleso kukhethwa why abantu besesaba bayakwazi ukuthi abanama-supporters
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance ebexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Lanxa sekusele insuku ezilutshwana ukuthi uhulumende weMelika avalwe ngenxa yokungavumelani kwamalunga amabandla ezombusazwe amadala omabili awephalamende ele the House lele Senate alokhu ekukhefu. Abanye basola osomlomo wedala le the House umnumzana Mike Johnson owama-Republicans ngokwehluleka ukukhokhela. okunenge okubangela ukuthi amabandla omabili engavumelani okubalisa ukwabelwa kwemali yokuphathisa le-Ukraine okunyelele Israel ukuwabela imali yokuphathisa emngceleni welemelika lele-Mexico lokunye. Indleko zikahulumende kumele zabelwe imali kungakedlula umhlaka 8 wenyanga ezayo kambimbitho. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxela olandela ezombusazwe lemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi, into leyi partial budget or ukuthi ibudget lingaphumi. Siyabona ukuthi mase sifika kuma elections ma upresident engayisowe party yona leyo engathi ayikhokhela iCongress kuyaba lo ngathi akuyadonselana ngendaba zebudget ngoba siyakwazi ukuthi ama budget ramifications or ukuthi ama situations angkhona azaphuma njani bayabefuna ukuthi ilizwe lingaphumeleli or lingahambi phambili ngendaba zama programs ayefakwe ngupresident. So kathesi siyabona ukuthi Republican Party yiyo elawo amakhiye Congress and ama-Democrats ale Senate. So khonapho ukuthi i-budget ingaphumi ikuthi balimaze ama-chances kamongameli uBiden for November's election.
Ngokubona kwakho kuza kuphumelela yini ukuthi kugcine kusiba le-budget? Njengoba sibona ukubana sokuzaba lalokho kuthiwa i-partial shutdown.
I-Republican Party, ayisoso i-Republican Party liyane eseyaziyo yakudala, ama-principles lani. Le isiyi-party ka-Trump. So khonokho kufuneka ngo-Trump konke kwaba kuyenzayo. Siyabona ukuthi u-chairperson or u-chairlady we-Republican committee ama-elections laye wachiya isihlalo ngendaba zona lezo ukuthi wayengafuni ukuyenza khona okwakufunwa ngubaba u-Trump. Ukuthi i-partial shutdown lay is a very big distraction ngendaba zema economic results because siyakwazi ukuthi okwakathesi ama economy ya America ingantwa isi on the recovery bakhuluma nge stock exchange le S&P lani lama economic indicators le unemployment yesifike duzane kwabo 3% khonapho umongameli Biden engena yayichaya kuma 10%. So khonoko yiko ngantu asokuncedisa ukuba le re-election mode kamnumzana uBiden.
Umnumzana Tim Moringai ngolandela ezombusazwe lemelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio khonapha kwelemelika. Okwamanje wothi sizwe imbono yabanye benu linabalaleli beStudio 7.
Studio 7 salibonani livu kanjani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa obala ukuthi bona vele bangahambela uchava enyangeni bayomthakatha sebe ekhangathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa. Okwamanje uchamisa uyedwa akala dendai bithi Welshman Ncube Job Scholar kanti laba kade bekhala ngokuthi Job Scholar bangaphi angithi liyakubona ukuthi uJob Scholar uthe ma eziphumele ejele wahlukana loChamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalangqo. Hayi, abasalandela uChamisa angazi ukuthi umdlwane uzothungulula nini. Ngiyabona.
Studio 7 salibonani basaka, libonani basakazi Ncube okhulumayo Gerald Dobuya esigodini Zimbabwe. Into engiyibonayo mina ukuthi uChamisa la ayakhona as long as engasoze ayenze iCongress lelo bandla azaliqala ayikho into azayena azafika ama elections lo myaka kuzaba something uChamisa mele ayenze iCongress iparty ibe lama
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 nebesipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazana ukuzwa imibono yabo ngenhlelo zokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wepolio osungule elizweni ngayenaliviki. Singakehlukahlini wothi sizwe ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-Supreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lamalunga we-CCC aphikisa amandla okubaxotshisa edale lephalamende akamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala webandla leli. silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngutabo kaNcube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.